uBiden ngokwakhe uye watsho ngaphambilini ukuthi ufuna i-team ezokwethula iqiniso ngesikhathi sonke ungela cover up lokuzama ukufihla izinto, ngoba kholelwa kakhulu ukuthi abantu be-America kumele bathole iqiniso lonke ngokwenzakalayo e-White House lokwenzakalayo kuhulumende. And le team yala amakhosikazi ayisikhombisa yi-team yabantu abale-experience kakhulu ekusebenzeni lohulumende kuyo i-communications department. Sibabone abanye bakhona basebenze kakhulu laye umnumzana uBiden ngesikhathi sakhe esasekuhulumende engu-vice president ka-president Barack Obama. Ngabantu abajwayeleyo, ngabantu abathembayo nabathembekeleyo kuye ukubana bazowenza umsebenzi wabo ngendlela enqotho. Okuzoba ngumehluko omkhulu kakhulu kule administration kaTrump, lapho ade sibona khona abedepartment yonale communications besupportana lezinto zikaTrump, even ezinye zakhona kungamanga aluhlaza abekhulunywe nguTrump bezama ukuthi bamvikele.
Laba abanye asebakhethile wabafaka ezikhundleni ezitshiyeneyo ubabona njani?
Ama-appointments kaBiden lo Kamala Harris ngama-appointments amahle kakhulu angatshengisi ubandlululo, ngokubana washo vele uBiden even ngesikhathi besayenza ama-primary washo ukuthi angawina yena u-vice president wakhe uzoba umuntu wesifazane. Washo futhi wathi engawina yena uzofaka i-cabinet i-representa i-America yonke, hayi nje abanye ichiya abanye ngaphandle. So sibonile ukuthi i-cabinet yakhe aseyifakile so far ihlangene abantu besilisa labantu besifazane, abantu abamnyama labamhlophe kunye lama-Hispanic, even lama-immigrant, ngoba sibonile u-secretary we-homeland security eyiyona vele ekhangelana le-immigration le mithetho eziphepheli lento ezifana lalezo, ufake umuntu oyi-immigrant ozalwe e-Cuba njalo engumuntu oyi-Hispanic i-Latino. I think lokhu kutshengisa kakhulu ebantwini besilatina abalapha e-America ukubana i-America lelayo ngeyabo, and labo ama-voices abo azozwakala njengawabanye kuhulumende.